ukuqothwa kwabantu esidaradini akusoze kuslimaze thina ngoba ayisiyonto enziwe yikhansili njengoba usazi ukuthi vele lathi kade singakaqalisi ukuhlala phansi ilanga lanamhlanje vele kade siku-induction imeeting eba imeeting yakuqala eyokufundisa ama-councillors ukuthi umsebenzi wenu lizawuqhuba kanje kanje ayisiyonto eqaliswe yithi but yinto ebangwe yikuthi kube lo mkhuhlane lo ongene eHarare osofuna ukuthi ubanjwe ungakayi phambili.
Mpofu, njengabathengiswayo ngubani elimsolayo lapha, ngumansipala, ngamapholisa kumbe nguhulumende?
Mina engakutsho ngikhuluma ngithangele iPlumtree. Ngaqala ngokuthi ngisole umansipala ngoba nguye engikhale ukumbona ibhodabhoda imemezela ukuthi ama-vendors azamele asuke emgwaqweni. Ngibe sengisola amapholisa ukuthi lawo athathele umsebenzi wawo phezulu ngoba thina ngokwazi kwethu kumele kube ngumansipala ochoyo okwakuqala abhode enze awareness campaign indawo yonke ethele ama-vendors nxa kungabe kunohlupho olukhona. Okwakathesi ukuthi ama-vendors abhode zethele ukuthi amele asuke emgwaqweni nambona ngani konke lokhu kuza ngokuhlukuluzwa ngoba umkhuhlane lowu kwenzakalayo imbangela yawo iphuma engcekezeni emele ukuthi isetshenzwe ngumanisipala. Umanisipala kayenze umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo njalo esebenze enanzelela ukuthi imali ayisebenzisayo iphume ebantwini.
Abanye khona ngapho eHarare hadebe bathi ukuthathelwa impahla yabo sokubafake esimeni esibi kakhulu ngoba akabasela indlela yokukhusela imuli zabo. Ungathini ngalokho?
Iqiniso lonelo abalitshoyo njengoba sisazi ukuthi imisebenzi vele silidubo elizweni lethu especially khonapha eHarare eyiyo i-capital city yelizwe leZimbabwe. Nyazisa kakhulu uhlupho lwabo nami ngihlala ndawonye labo ngibazwisisa ngoba ngiyazi nhlezi phakathi kwabo akulamsebenzi ende baphila ngendlela yoneyo esiyithi yona i-informal trade ende ludubo olukhangelane lo mntwana esingathi otherwise i-percentage yomntwana weZimbabwe enkulu kakhulu.
Mnumzana Mpofu,
mina engathanda ukubana ngixwayise uhulumende la ephezulu ngizwe ukuthiwa u-finance minister ubonakale evula isikhwama sokuthi ucela uncedwe ebantwini beZimbabwe ukuthi bancediswe kulo mkhuhlane. Okokuqala mina ngithi uhulumende wezanu njengoba ethe yena unqobile kulolu khetho kazenzele yonke into isemandleni akhe, angicabangeli nga indlela ubaba upresident ade ekhuluma ngayo ethembisa labantu beZimbabwe ukuthi uzakwenza kuhle engavote kulolu khetho oluzayo. Thina sithi kayenze into ayivotelwe ngabantu nxa kuyikuthi uvotelwe ngabantu for sure, but thina ngakho yikuthi nxa kuyikuthi kathethwanga nguZulu weZimbabwe kuzamehlula ngesembuya kubomanisipala bezindawo zonke ezijikelezi kabayenze umsebenzi wabo kuqala baqale baqede abantu balathe amanzi ahlanzekileyo, abantu balathele izili endaweni eziqondileyo njalo izili zisuswe lapho kuphila khona abantu especially emadolobheni lapho kwagcwele khona abantu izili zindawo yazo. Imikhuhlane enje kasoze sibe sikhuluma ngayo eZimbabwe especially singaba nohulumende okhethwe ngabantu, okwesibili sibe nabomanisipala abayenza umsebenzi wabo.
Kuyiphethe Councillor Hadebe.
Engingakutsho yikuthi kathesi ama-councillors wonke eZimbabwe sekhethiwe sebekhangelane lokusebenza, labophalamente bethu sebekhethiwe ukuthi labo basebenze, okutho ukuthi njengoba omuzwe oyikhuluma sivumelana naye ukuthi uhulumende makenze iphathi yakhe esikukhangelele thina njengabantu abaku-councili yokuthi lokho okulotshiwe weyo ku-constitution yeZimbabwe ukuthi uhulumende nge-department le-finance bafuze babe le mali abayinikeza kubo council ukuthi bakwanise labo ukuthi bayenze imisebenzi yabo. Singakhangela kuka ngemuva sizabona ukuthi ama-council alodubo olukhulu ngendaba yokungancedwa nguhulumende phezulu. Sikhangelela ukuthi uhulumende ne-parliament bahlale phansi bakhangelane lalokhu okwenzekele eHarare ukuthi babone ukuthi ngesikhathi esizayo kungamiswa njani kungayenzakali futhi.